okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe ithuba ngibonge uDanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye.
So dangerous driving siyake siyibone impela, ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezingozi.
Umkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uphunyuka ezandleni zensoli zikahulumende.
Emfisa ukuthi umhlaba ube kwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi kulicala kibo.
Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni.
Mbona ngani into le angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyaffecte abantu abaningi not eZimbabwe kuphela.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asebebhubhe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi sebefika phose ikhulu 92, okulinani eliphezulu nxa kuqathaniswa lanyaka enye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi kule ngozi zomgwaqo ezedlula inkulungwane lamakhulu amabili 1285 esezenzakele lumnyaka ngekhefu leKhisimusi. Unyathi uthi nyakenye ngasikhathi esifanayo kwase kubhubhe abantu abangamachumi ayisithupha lambili 62, lanxa inani lengozi zomgwaqo laliphezulu kancane inkulungwane eyodwa lamakhulu adlula isithupha 1626. Kusenjalo abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokubhubha kwabanye babo engozini zomgwaqo kulandela ukufa kwabahlanu kuthange ngemva kokuba imoto abebekuyo inqikilane lenye enkulu duzane lemsina emgwaqweni we-N1 Highway. Iziphathamandla zesigodlo seZimbabwe eSouth Africa zibikwa zisithi ziza zisancedisa ngokuthi kwazakale ukuthi abafileyo ngobani lokuthi izidumbu zabo zithwalelwe ekhaya. Imbiko ithi sokwabhubha abeZimbabwe abedlula amachumi amahlanu emangweni ophakathi kwePretoria leMusina kwele South Africa kuminyaka emibili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loMnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, yena othi waphosa wehlelwa ingozi emgwaqweni lo.
Ngesikhathi lesi sama-festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda owenani elingathi lithe phezudlana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne-increase ku-traffic, kwande kube ngathi sokulanda i-congestion, kube ukuthi nama-drivers la abesegcwele emgwaqweni, abanye bakhona they are not regular drivers for long distances, so abanye nje mhlawumbe ukukhathala, fatigue iyabe isizithathela. Wonke futhi nokuthathwa kotshwala, siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele, futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcinisi siba khona, but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulele traffic.
phambilini kwalengxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi ungasichazisela ukuthi kwahamba njani njalo waphoma njani kuyo
mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasukulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo awu siyahamba lapha nenkodi ibhasi le overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuseleleyo ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu sasilower down yimi engangitshayela ngaslower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengistayi nami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela ke yile truck esasihlangana nayo wantshungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga so dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi bareste bezame nokuthi imoto zibe ku state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma holiday bengabaphephile into esingayisho thina ukuthi ke abantu abazame ukuthi mabe zodrive ama long distances bazihlole izimoto zabo ukuthi imoto zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy bazinike ukuphumula bazinike isikhathi eside sokuhamba traveling time ukwenzela ukuthi bathatha ama recess nama breaks bachintshane nokuchayela mabe senesukuchintshana ngokuchayela and laba abaku commercial services abalayitha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odriver ba resta enough baningi enough ukuthi bazotshintshana kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo
lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ubika ukuba uphunyuke ezandleni zepolisa lensitha ngelanga leKhisimusi ntambama. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla leMRP ayithoba munomunye awavalelwa emajele achiyeneyo esetheswa icala lokudinga umoyo esitokisini seBulawayo Central. Umoyo utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uGainer Gumede Saidi ukuthi wadibana lenhloli egangeni elokijini lentumbane kobulawayo lapho ayetshone ethandaza khona.
Kuliqiniso ukuthi mhla ka 25 December ngeChristmas Day around 17:46 PM ngihlaselwe ngabantu engathi ngama state agents egangeni lentumbane bengitshone egangeni leli ngizithandazela ngoba ngilesikhathi sokuba segangeni ngingedwa ngithandaza so kwathi around 17:46 ngayehla ke egangeni ngase ngibhoda ngemva kwecomplex sengithi ke ngithenga amabhanana ngoba ngase ngilambile ngiqeda ukuthenga la mabhanana ngizwa umuntu uyangikhulumisa ngemva kwami uthi yebo ndoda ngiyavuma uthi ngiyakufanisa ngithi ungifanisa lobani athi lo mqondisi moyo ulida wemthwakazi ngithi hayi ikufanana kwabantu from there athi hayi nguwe abesethatha ifoni yakhe enjengisa ipikitsha yami
okukwenza ucabangele ukubana ngama-agency kahulumende kumbe sithi ama-state agency kuyini
kwakhanya ukuthi igroupu yabo ye-state ngala mina ngathi hayi mhlawumbe wena ungutsotso ufuna ukungicila. Khonapho wahle wafonela i-backup injube police station, ngilalele le intumbane police station, watsho ukuthi undodalwana wemthwakazi sengilaye lapha, I'm monitoring him, gijimani lize simbambisane. Ngadlala lami indlela zami engazidlala ngazo, ngabuya ngabuyele egangeni wanilandela. Ngithe ngisazama ukuthi lami ngigijime ngirole phansi, kanti vele umele ngenye indlela wangilanda-ke wazongithola lapho. Waqala ukukhuluma lami, waproducer-ke ikhadi lakhe embonisa ukuthi uyimemba ye-Peace Police Internal Security and Intelligence, wathi usebenzela entumbane police station.
Wakutshela yini ukuthi ukudingelani kumbe ufuna ukukubophelani?
Wasengitshela ukuthi mina ngomunye wabantu abafunakalayo eZimbabwe. Ngambuza ukuthi icala lami ngelani, wathi mina kathi angikwazi vele ukuthi uhulumende weZimbabwe uyangifuna ngoba ngihlukumeza uhulumende weZimbabwe. Ngathi angikwazi lokho. All of a sudden ngaphunyuka futhi kuye, kwasokusiba mnyama, ngarola egangeni lami ngendlela zami nje, angikwazi ukuthi kwenzakale njani. I can just say it was a miracle. Wagcina engasangiboni. Khonapho-ke ubeqeda ukutshela laba abasuke enjube ukuthi gijimani ngoluveve road ngoba lo muntu ukhangelela ukuthi uzaphuma entabeni laphana kofambeke, ngaphumela khona kusiyafika emarobhodini emakhandeni. Hhayi, mina ngala ngiqinisele, ngicashile lapho ade ngicashe khona. Ezwakala-ke sememezo sithi yena yena ma ungaphumanga egangeni ngiza kudubula. Kanti ngakwelinye icele futhi ubevele kwenzile ukuthi mina ngingananzelelanga ngesikhathi aqale ukukhuluma ngayo ngaso lami, ebiza i-backup ungishude isithombe engizwe etshela laba abanye ukuthi hhayi umuntu lowo isithombe, impahla ayigqokileyo isona leso isithombe engilithumele sona. So-ke kutsho ukuthi-ke besengumuntu odingwa kubhekwe isithombe lesakade besithumelene.
Usisizwa njani wena Moyo ngemva kwempi engaka, njalo uleqiniso na ukuthi sibisibili bona babantu bebengabantu abangama-agency kahulumende?
Ngiyabonga ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lamathonga akumthwakazi ngitholakale ngisilile, langaphandle kokuthi inyawo zami lakathesi zikho zisavuvukile ngoba ngirolile emadwaleni ngazolimala idolo, ngaba lama small bruises ezandleni zombili. Kodwa hayi, ngiphephile, ngikwanisile ukuthi ngiphume kuye. Kanti futhi emfisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi angibabalekeli ukuthi ngiyabesaba ukuthi ngiyesaba ukubotshwa, ngoba okokuqala ngilacala ngicabangela ukuthi ukulwela inkululeko kamthwakazi asocala kimi, kulicala kibo uhulumende weZimbabwe, ngoba uyazi ukuthi yena uyadla ngomthwakazi, thina kasidli lutho ngaye. Engikwesabelayo kuphela yikuthi laba bantu bagangile bangababulali, sebengakubamba bakuphoyizene, sebengakubulala bengenza yonke into. Mina engisakuloyisa kathesi yikuthi ngenelise ukuphusha ikhozi yenkululeko kamthwakazi ngamandla izifike kuzinga lokuthi umthwakazi wonke seyizwisisa kathi lo mhlaba sebona ukuthi siyancindezelwa, kubeke sokulapho ukuthi hayi sengikwazi ukuthi revolution kumbe umlilo welongweleli esalilayithayo kawusacitshi.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa loGainer Gumede Saidi weStudio 7 esePlumtree ezansi eMandebeleni. iStudio 7 izame ukubamba isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuze ohlangothi lwamapholisa ngalolu daba, kodwa kaphendulanga umakhalekhukhwini wakhe ngesikhathi sizama ukumthinta. Abantu abaningi abasebenzisa indizamtshina balahlekelwa impahla lapho sebefike elizweni. Kubikwa inani labangena elizweni bevela phandle liqansile kakhulu lomnyaka ngemva kweminyaka emibili abantu abaningi bevinjwe lubhubhane lwe-COVID-19. Abantu abaningi bakhala ngokuthi lapho besehla indizamtshineni egcekeni leHarare International Airport bathi bayanqolonga impahla yabo bathole ingasabonakali. Sixoxe lomunye walabo abaswele impahla yabo, umnumzana Ephraim Sibanda.
Mhlaka 25 December 2023 ngati Kenya Airways from Antananarivo eseMadagascar ngo 4 PM ngayehlela eNairobi ngiconnecta to Framachina eZimbabwe eHarare International Airport ethiwa yiRobert Mugabe International Airport. Ngifike ngo 1 AM boso ngo 26 December 2022 njengehla lapha wasofihla ndalo ukuthi ngithatha isikhwama angime ngama ngaze ngadela to the extent yokuthi ama airport authority basitshelile ukuthi hhayi akusela sikhwama ezibuyayo lezi elizibonayo ezikhona. So basebe sithi sibhalise to i-desk yama complaints. I did that and bangafila ifomu lakhona basebe sithi ngi-check-e emini ngo-3 ngase ngi-check-a basebe sithi no akulanto ekhona akulanto ebuyileyo.
Manje zona iziphathamandla zenkampani yendizamchina le zithini?
From Madagascar to Nairobi and then from Nairobi to Zimbabwe ngisebenzise i-Kenya Airways ngiyazama ukuxhumana labo ngento enzakeleyo. Bacele ama details ami le luggage code number. So up until now angatholi any response from them. Secondly, I'm supposed to travel on the 27th to Joburg and I'm now grounded because I cannot travel ngela sikhwama. Airport eZimbabwe imbone kugcwele izikhwama, ambona ngani izikhwama lezinge ezingathathwanga ngabantu abahlangana lokho engahlangana lakho. Ngiyazama ukuxhumana labantu engisebenzisana labo kwabanye amazwe labo bahlanganela lokho engihlangane lakho e-Addis Ababa, Ethiopia. Mbona ngani into leyi angazi ukuthi ingabe ingaphi, but mbona ngani isiyafekthe abantu abaningi, not eZimbabwe kuphela.
Abantu abangatholanga isikhwama baningi, ngoba ngabala I think bengaba 15 or 20 ababhalisile ama-complaints.
Lo ke ngumnumzana Ephraim Sibanda ongumunye wabalahlekelwe impahla endizamchineni ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi soluxwayise abantu ukuthi baqaphele izulu elilolaka elikhangelelwe ukuna kundawana eziningi zelizwe kusukela lamuhla kuze kuyefika ngeviki ezayo ngolwesithathu. Lolu gatsha luthi leli zulu liza kuba lilomoya njalo lilombane, ngalokho abantu kumele bazithole besendlini nqalisina. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende athukuthele ngemali efika phose izigidi eziyisithupha US$57 million okuthiwa izaphiwa abalwa impi yenkululeko ama-war vet. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibingelela abalaleli, sithi sihalalisele i-Merry Christmas, le New Year omuhle yini lonke nje. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu. Kodwa-ke hhayi, siseneme, angeneme kahle kahle ukuthi i-ZANU-P F iphumelele ngecebo layo lokuthi iginatele uJob Sikhali ezidlalela ikhisimusi phakathi kwentolongo ngento engekho bembophele obala. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngaleyo nto leyo. AmaZimbabweni kushuthi wonke ngaba sebona into aphila ngaphansi kwe-government enjani e-ZANU-P F, ukuthi umuntu engafela ejele njengenza ngalithwele ngoma ephikisa i-ZANU, umuntu engafa noma kunini ma engabe ephikisa i-ZANU ukuthi ababone ngasolinye. Kodwa siyathandaza uThixo ophilayo ukuthi unyaka lo nje uzaqala kusasa 2023 ukuthi uNkulunkulu afake isandla elizweni lakithi, abantu bakithi awuke betholi labo uxolo lokuphumtheni bevota ngobuningi i-ZANU-P F ihluleke ukuba riga ihluleke nje ukuthi kubabamba amehlo ngoba khona basakhona abantu abathi ZANU-PF ilokhu lalokhu okuhle. Ngiyabezwa bayikhulumela nje uMalaki Nkomo, kodwa kusala bonke abantu abasupport iZANU kumbe abakhulumela iZANU, ambona ukuthi uThixo bayamazi noma bayamesaba. Abantu bonke abesaba uThixo bayakwazi ukuthi ukuphatha umuntu kaThixo udedengu njengeZANU kuyisinengi siphambi kwaThixo. So abantu bezanu bonke abamesaba uThixo basebenzela uSathane ngoba ilizwe lelo sokuze kufika 50 years liphakathi kokuhlupheka ngenxa yabo beyizanu PF futhi bethi balikhulula ekucindezeleni kwabelungu. So sibuhlungu kakhulu nje, singathi uNkulunkulu angabona abantu bakithi bakhululeke bedlale inyuye kahle umnyaka ozayo, bavote bakabayi bebone into engcono engaba inguquko elizweni lakibo. Siyabonga.
Livuke njani Studio 7? Hayi siyabonga, mina ngikhuluma ngumtshiso moya, ngicela usizo kini contact number. Ngengezwa kuhlelo lapho kukhuluma umfundisi, angisakwazi ukwenza ngusensimanda ngumbe ngulomunye uthambani umfundisi ojalo ukukhuluma. Wayekhuluma ngohlelo lokuhlanyela izihlahla izilimo ukuthi sitshintshe umumbu, angisakwazi ukuthi kwakunini. So kangilayo inamba yazakhe lowo muntu ukuthi ngikontakthane naye angilayele kuhle, ngoba mina engilapha engikhona ngile ndawo enkulu eningayisebenzisa ukulima lezo zihlahla ezijwa ngizazi. Ngizwe ukuthi ngenza njani ngoba lama hectares angaba mabili engingawasebenzisa ebuhlanyeleni isihlahla. Ya, yeah, 2 hectares ningayifaka kuleyo ndawo ngoba indawo yami isecure sibe ivalekile. So bengicela inamba zikamfundisi ngoba wayengumfundisi wayekhuluma. Angisakwazi ukusenisibanda ngibe ngolomunye ojayele ukuthumayela ngama-Sundays, kangisakwazi. Ngicela lingincede Studio 7 xa information le ngiyakwazi lilayo ngoba umuntu okhulume this month bona kunjalo nxa ngaphambanisi. Ye, ukuthi ngasuka ngaba out of na singena, ngisakwazi ukuthi kuhamba njani, ngakusha. Ngicela lingincede ezinini zami, lindithumezele inumber zikamfundisi ngoba olima izihlahla lezayisithi siphume emunjini ngizabe ngiphindaphinda. Please ngicela lingincede lindinike inumber zakhe ngikontakthane laye ukwenza ukuthi ngincine ngingathola usizo ngoba ngile mama umumbu akuphumeleli kahle.
Linjani lonke kwele Zimbabwe, mina ngikhuluma ikobulawayo. Into enzisa ukuthi ngikuphela ngabantu ababotshwayo nsuku zonke labantu bakithi laba abemthokazi Republic Party, ngoba asonto enhle ukuthi omunye umuntu thina salwela leli lizwe ukuthi likhululeke, kodwa abanye abantu lokho ebebotshelwa ukuthi balalokho abakufunayo, kutho ukuthi inkululeko eZimbabwe kayikho. So nxabanye abantu belokho besiba semajele belokho behlupheka, thina salwela ukuthi sikhulule leli lizwe ukuze abantu abamnyama babe lenkululeko, kodwa inkululeko lokho ingekho. Kuyamangalisa kuleli lizwe lakithi ukuthi abantu bahlupheka kangaka. Asazi-ke, asizameni siyovota ukuze sizame ukuzikhulula ingxenye sizakhululeka. Bantu bakithi, thina sihlala sisebuzimeni, amakhiwa yibo abasiphosela kulobu buzima ngoba yibo abalo abangazange banikeze ilizwe uNkomo. UNkomo ngoba wayewinile amavoti ka-1980 kodwa azange bamqhubele, banika bona laba ababonele eduze, ngoba uNkomo into abayizonda kuye yibuchopho obubona ekudeni, obubonela khatshana. UNkomo wayengabonela eduze, wayebonela khatshana. Babengakufuni amakhiwa lokho.
Basakazi bethu abahle, siyalibonga ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona ukusilethela izindaba ezinhle kakhulu ezingahlakathi hlangothi ezingatshintshwayo zingabuya zinjalo liletha zinjalo ukuze sisuste emhlabeni wethu sihlezinjani. Siyalibonga kakhulu. Simakana nje ubaba uNkomo, umuntu wesiNdebele noMalaki Shua, ukuthi kade badlisa swani laba bantu. Uyezwe comment into engekho. Yena uhlala khona leGwanda, ecomment ongaziyo. Ungananzelela kathi esikufollow siroad kule bus khona esuba ngewange eka extra sithe uyileyo bus ngenxa yamagodi. Kule gonyethela lithweliswa Mendelawa ngenxa yamagodi. Kathi esimdlana uKeanu Green wosuwile eSandton ngenxa yamagodi. So ukuthi ecomment esitheni hayi le mgwaqo uyalungiswa konke kuhle sibili. Uhulumende lo silayo uyalungisa. Kodwa phela nxa ngihola imali kumbe ngiyasebenza ngihola imali, kangizithulele ngihola imali yami kuphela kunokuthi ubuke into embi kangaka. Shwale into embi ayibukayo uMalaki. Kangiyake nanzeleli nguJoseph Chuma. Labo bantu kuzoba ubelief gawuli. Ayi kathesi noMalaki Nkomo mbele amthatha ngaphi laye. Amathwethu abanye abantu shuwa mna nyamanga ukuthi kathi kuyabe kuyini okubangenileyo kuyabe kubangenile shuwa kutsho ukuthi ukuhlupheka kwesizwe sakibo kakubahluphi lanxa igugrawundi yaqeda abantu babone nganento enhle sikuthi lanxa ingaphinda futhi yabe irayiti hayi kakusadingi ukuthi kwenza ulutho ngoba kwenzakala vele kodwa abantu bengakubuki bezinto enhle lanxa bekubona phela basithulele kuphela kwenzakala kwenakala kwedlula nkosi yami Esas kodwa umlimi phela ongakhangela iceleli lodo umlimi uyaphindisela abantu ngabantu singakwazi
ngiyalibingelela lonke msasakaza abahle bakastudio 7 ngiyalibingelela lonke ngibingelela nomthokazi wonke kumagombane noma nomhlaba ngisithi esiqaphelene njengabantu bakomthokazi insuku zokuphela komnyaka ofana sizinazele izingozi ezimpilweni zethu esidrayiva khona izimoto esihamba khona ngezimoto nalapho esihamba khona esijabula nakhona singajabula size sikhohle ngezimpilo zethu ngoba umnyaka uphela kuyingozi ezimpilweni zethu ngakho kuyisixwayiso endikhothaza khona ukuthi siwungeneni umnyaka ozayo lowo sonke singabaphelileyo enkosini ujesu nami ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika ugwalo olujulileyo olwethulwe ikomiti yedale lesenethi eyayicubungula umvukela wanyakenye esigodlweni se-the house luthi umnumzana Donald Trump kumele angazavunyelwa ukudinga isikhundla emphakathini lolu gwalo lucebisa umtshutshisi wesizwe ukuthi athonise uTrump labanye bakhe ngoba belamacala omvukela Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe lemelika umnumzana Busani Ntini.
UDonald Trump waziqalela indwangu entabeni kumbe ngithi wahlokoza inyosi zizihlalele zodwa. Khathesi yonke into esimvukela siyananzela ukuthi vele wonke nje kungathiwa vele sethwele nzima. Siyazi ukuthi iCongress ibhizi isipresile si-recommende ama-charges athize ukuthi i-Justice Department ukukhangele. So ngombono wami ngibona ngani yena wayesenza izinto ecabanga mhlawumbe ukuthi abantu bakhe bazamvikela kodwa unfortunately umthetho usumfikile khathesi usumtshaya ngehlanekela ngombono wami ngibona ngani uzagcina esiye ejele ngendaba ka-January 6 siyananzelela ukuthi abantu abaningi abaparticipethayo ababekhona ungena e-capital abaningi sebesemajele yena khathesi sebemlinkile ukuthi nguye wa-influencer laba bantu so ngombono wami ngibona ngani vele uphakathi kohlupho olukhulu kakhulu
yena ubona ngani umnumzana Trump kukhanya engeke wanqoba umongameli Joe Biden kukhetho
ngombono wami abasekeli lokhu elako kodwa abaningi ngendlela ababeyiyo ngesikhathi bemvotela ukuthi bengupresident kumbe bezama ukuthi bemvotele for i-second term ngombono wami ngibona ngani bakhona lapha lalaphana ikakhulu ngabheka i-runoff yesenator eke yabakhona e-Georgia yanazela ukuthi ama-Republican for i-candidate ayikhethwe nguye uTrump bazamile kodwa abatholanga i-majority kodwa bazamile ukuthi belusane lowe-Democratic Party. I believe ukuthi ivoti yakhona yagcina ihlukaniswa mhlawumbe yi-less than 2%. So wona ama-Republican akhona azonalo Trump kodwa ngombono wami ama-Republican amaningi kawafuni ukuthi Trump aphenduke ngo-2024 ukuthi abe yi-presidential candidate. Bayabona ukuthi ngumuntu ongayakhiyo, ngumuntu owachiya ilizwe eliningi onyawo olulodwa. So ngombono wami ngibonani kunokho kwenzakala ku-Congress lama-recommendation aya ku-Justice Department ukuthi bebheke amacala ngibona ngani indlela abazamkhipha khona ukuthi ebe yi-candidate. Kodwa kungenzakala ukuthi ebe nguye oyi-candidate for ama-Republican ehlangana lo Biden ngombono wami ayiboni engazama ukuthi akhiphe uBiden ukuthi angatholi i-second term. Yebo, kungabe kukhona okuyakusenzakala ngesikhathi leso, kumbe i-economy yabengahambi kuhle, kumbe okunye okungahambi kuhle, kodwa angiboni lokho kungabangela ukuthi abantu bevotele uTrump.
Lo-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo weMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seNew York. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.